Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu nomhla ka 2 kuNcwabakazi 2024 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngikubona kwami ukuthi khona kathesi bazama ukuthi babophe laba bantu ukwenzela ukuthi khona abantu beZimbabwe bangaphakamisa amakhanda abantu bemzini bekhona.
Ubotshwa amalunga amaningi ebandla le-CCC labalwela ilungelo loluntu eZimbabwe usokuchothozwa ngamazwe entshonalanga agoqela elemelika.
Besizama mpela singomphakathi wabethu kodwa manje izandla zimpintshane. Isincedisana nabasekhaya isiqoqaqoqa ama-R200 yabakhona yabanye abasebenzi.
Izakhamizi zakhela ibholoho eMatholeni South engakhuthwa isigaba somculo iWoza Friday. Zonke lezi ndawo lezinye ziyalandela. Amapolisa asebethe abaphikisayo abakubandla le-CCC emadolobheni atshiyeneyo abalwela ilungelo loluntu labanye ngesikhathi leZimbabwe lilungiselela umhlangano omkhulu we-SADC Summit ozaqhutshwa kumaviki amabili azayo. Omunye wababotshwe namhla ngumnumzana Jacob Ngarivume, umkhokheli webandla le-Transform Zimbabwe, umkhokheli we-Zimbabwe National Students Union, umnumzana Emmanuel Stima, umfundisi Kevin Nyamakanga, labakubandla le-CCC wobulawayo Mutare Kariba lamanye amadolobho. Amapolisa athi ukubotshwa kwabo akutsho ukuthi abantu eZimbabwe kabasavunyelwa ukwenza imihlangano. Kodwa abaphikisayo bathi kwenzelwa ukuthi abaphikisayo njalo abasola indlela okwaqhutshwa ngayo ukhetho eZimbabwe nyakenye bengatshengiseli ngesikhathi kuqhutshwa umhlangano we-SADC Summit eHarare. Umfundisi Raymond Motsi olwela ilungelo loluntu uthi kuyethusa ukwenzakala kwamanje eZimbabwe.
Abantu beZimbabwe jikelele abamukelanga umbuso wabo ngenxa yokuthi khona kulezinto ezithile ezingachachanga kusukusela ngesikhathi esokhetho lapho imphumela kayimukelekanga ebantwini. Yikho lapho kule problem khona. Ngikubona kwami ukuthi khona kathesi bazama ukuthi babophe laba bantu ukwenzela ukuthi khona abantu beZimbabwe bangaphakamisa amakhanda abantu bemzini bekhona elizweni lakithi ngesikhathi seSADC. Kanti ke ngabantu labana abajwayele vele ukusebenzisa udlame. Nxa kungabantu abasebenzisa udlame kutsho ukuthi yiyo indlela abayaziyo yokulungisa ngayo izinto. Bacabanga ngokuthi khona bangabashaya kakhulu bahlukumeza abantu, abantu bazathula ngoba bayebesaba ukuthi bazabotshwa bavalelwe.
Amazwe entshonalanga akuqela eleBritane, eleMelika, eleNetherlands lamanye njalo lenhlanganiso zamazwe agoqela e-European Union bacothuza ukwenzakala elizweni. Lokhu kusekelwa ngumnumzana ebhidlela Ncube, umqondisi we-National Consumer Rights Association. Kodwa umnumzana Philip Gawule webandla leZANU-PF uthi uhulumende uyakwazi akwenzayo.
Singazi ukuthi bonathi begoqe njani ukuze okugcine sokusenza amapholisa ahlebabuphi ukuthengiselwa kwabo kusho ukuthi kade kulokunye okucathe nje akhumbula ukuthengiselwa okunye okwadlulayo gipsy kwana kwacinga abantu bechisa izinto besenza. So ihulumende ihlale sisabela ukuthi kwisikhathi kungaba lokuganga okunjengakhona kwana ukuthi abanye abantu bathatha amathuba nalabo kodwa ukuthengisela kumele kutshengiselwe ngokuthula ama-peaceful demonstrations analakhona. But kodwa emumeni sawubona eZimbabwe lokho izolo sibona abantu sebechisa ama-properties bechisa impahla zabantu besenza njanjani yonke into njani aliyani. So uhulumende kumele enakekele abantu ngokuvikela le property zabantu lokuthi kwesi sikhathi lokungcoliswa nje uhulumende uyabe ngcoliswa nje izinto ezinjengazenezo.
Umphathi ntambo wendaba zekhaya umnumzana Kazembe Kazembe uthi bazatheswa kabuhlungu bonke abafuna ukutshengisela eZimbabwe ngesikhathi somhlangano we-SADC Summit.
Allow me to sound a candid and stern warning to those bent on disturbing our peace and tranquility. Let me categorically disabuse those nursing a misguided perception that the presence of the international community in the country during the summit presents them an opportunity to inflict reputational damage on the country without consequence.
Kubikwa ukuba amapholisa sidinga amanye njalo amalunga ebandla le-CCC labanye abanjengomnumzana Job Sikala okhokhela inhlanganiso ye-National Democracy Working Group okuthiwa baqoqa ukuthi abantu batshengisele kunsukwana ezilandelayo. Kusenjalo abalwela ilungelo loluntu abane ababotshwe ngolwesithathu eHarare bathi batshaywa kabuhlungu ngabacatshangelwa ukuba ngamapholisa ensida kulandelwa ukukhitshwa kwabo ngenkani endizamtshineni ebisiya emhlanganweni eHarare eVictoria Falls. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Lokhu kukhulunywe emthethwandaba kamantshi eHarare namuhla obekuthoniswa amacala etheswa umnumzana Samuel Gwenzi, unkosazana namatayi Gwegweza, umnumzana Robson Chere lomnumzana Vusimuzimoyo okuthiwa bephula iziqondiso zomthetho owe-Criminal Law Codification and Reform Act ngokutshengisela abakwenza phandle komthethwandaba eHarare okwakuthoniswa amacala amalunga e-CCC angamachumi phose ayisishiyagalombili okuthiwa baqoqa umhlangano ongekho emthethweni. Amagqwetha abo abalisa umnumzana Jeremiah Bhamu, umnumzana Tinashe Chinofukutwa, unkosazana Roslyn Hanzi lomnumzana Charles Kwaramba bathe abane laba bahlukuluzwa kumangalisayo ngabacatshangelwa ukuba ngamapholisa ensitha. Bathe unkosikazi Gwegweza wafakwa insimbi emlonyeni, bamthathela umakhalekhukhwini kanye le-laptop, bamthathela le-passport yakhe. Bathe uChere watshaywa ngensimbi njalo begcwele igazi umzimba wonke. Ngesikhathi bemtshaya baberekhoda ama-videos ngencingo zabo. Ubikwa wafakwa phakathi kwamanzi aqandayo etshaywa wakhitshwa inwele zakhe ezinde ngenqamu. Abamthumbayo laba bathembisa ukudlengelwa umkakhe besithi kumele akhulume ukuba ukutshengisela okulakho kwenzakala ngesikhathi somhlangano we-SADC Summit eHarare kuqoqwa ngubani. USamuel Gwenzi yena watshaywa ngamapama wenziwa ukuba atshaye isilogani se-ZANU-PF esithi phambili nge-ZANU-PF phansi ngoChamisa singabathengisi. Bamtshela ukuba badinga uGift Siziba noTakutwa ngathi wore, baphinda bathembisa ukulimaza abantwana bakhe nxa engatshengisela. Elinye lamagqwetha wethule amazwi la:
we intended to make an application for their bail so that they are released, they immediately enjoy their liberty. The state said no, we are not ready to do that today. They applied for a postponement of the matter to Monday. We resisted the application on the basis that a bail matter is an urgent matter. The liberty of accused persons must take precedence. But at the end of the day, the court ruled that the matter be deferred to Monday.
Umantshi unkosikazi Ruth Moyo uthe abane laba kumele baphenduke enkantolo ngomvulo, ngakho ke bazavalelwa ejele kuze kufike usuku lolu. Olwela amalungelo oluntu esebenza enhlanganiso ye-Zimbabwe umnumzana Stallone Siziba uthi kuyadanisa okwenziwa nguhulumende.
Into eyenzakalayo kathesi ukuthi uhulumende njengoba sikhayelele ukuthi kuzaba le-SADC ngamalanga okuthi sikhayelele ukuthi njengoba kuyi-SADC amalungelo abantu kumele ahlonitshwe, kodwa kukanti indlela ezenza into ezenzakala ngayo akufani. Abantu bayabotshwa, abantu babotshelwa izizathu ezingasizo.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Ellen Shiriedenga omele iHarare edayele Senate ekubandla le-CCC.
Sobuhlungu kakhulu ngoba nxa usizwa and ubabona ukuthi batshaywe kabuhlungu njani and batshayelwa into engekhoyo, betshayelwa amanga, sibona ukuthi lokhu ngokuphonga ufuna ukwethusela abantu ukuthi bengatshengiseli. Bona khona vele othe abantu bafuna ukutshengisela ngobani bakuthole ngaphi? Ngoba nxa sikhangela namuhla kuphela kubotshwe abantu abaphose ukufika kumbe 20 bebotshela indaba zamanga zona lezi.
Kodwa usekela ibandla le-ZANU-PF umnumzana Marvin Dube uthi abantu kumele behloniphe umthetho beme ukutshengisela. Umtshutshisi kahulumende umnumzana Ernest Chirenje uthi abantu laba kumele beqhubeke bevalelwe uhulumende esadinga ubufakazi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
America, VOA. Izakhamizi zemalindi ekezi lezizalwane zakulindawo ezihlala kule South Africa zibuthanisa imali yokuthuthukisa isigaba sabo. Okwamanje baphatheke kuhlelo lokwakha ibholoho elikhulu kumfula uzamathukela okwafela khona abantu abambalwa bezama ukuchapha ugcwele. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 u-Ezra Jesus Banda.
Izakhamizi zakulindawo zithi sizabona ukuthi intuthuko ngeke ibe khona ngakho zahlanganisa amakhanda zaqala inhlelo zentuthuko. Unkosazi Perseverance Phiri uchaza ngokuthi uhlelo lo lwaqala njani.
Aqala iproject yentuthuko ukuthi sifuna ukuthuthukisa isigaba sakithi. Sasivele sile project yokuthi sifuna ukuthi siyakhe ibridge. Ibridge leli liyasikhathaza kakhulu ngesikhathi sezulu. Sicela uncedo, siyakhankasa kini, sicela uncedo singabantwana khona esesikuhlanganisile kodwa kuyenelisi ngoba sikudingayo kukhulu. Sidinga izamende, insimbi, idizili ukuthi siyakheleli bridge.
Ufula uzamathukela swabulala abantwana bezama ukuchapha ugcwele. Unkosikazi Hlezi Moyo uthi kwenzakala phambi kwakhe.
Abantwana bangu-6 abakhona phesigabeni sami sikaMajerana Ncobe bethathwa umfula nokungasachapheki. So nxa ichileli lengalungiswa sitshengisa ukuthi amanzi abe sehamba ngaphansi abantwana sebehamba phezulu lezimoto azisadluli nxa kuyukuthi ibrijile idamu beselichitha amanzi izulu lingana kakhulu.
Umphorisa wankosazi Nasibo Nkosi Mpofu uthi uqakathekile kakhulu ukuthi kwakhe ibhoroko ngokuphangisa ukuze uvikeleke ukuthathwa kwabantu ngumfula lo.
Umfula idamu lingagcwala kube lamacrack kudabuke amanzi agijima lapho athatha abantwana besikolo. Ukwenzakalayo bathatha abantwana ngoba oyedwa ngangena omunye la eselandela. So bathathwa ngathu bahle bafe bonke. Sidinge kwesinye isikhathi sicina abanye singabatholanga. Lakhathi sesilomunye singazange simthole kuzobela lamuhla.
Abatsheli labo bayakhala bathi umfula lo awuchapheki. Mnumzana Prince Khumalo uthi imota yaphoza yambulala kulomfula.
Kwanza ukutshelele uyetshayelele esayidini vele ushaya iremu. Kristi mebe ma ungabane bridge ebhasi ingakwazi ukuhamba ngoba vele awuhambeki. Sikhalazo esilazwe ukuthi sincediswe ukwenza ibridge lakithi lapha hayi ngoba kunzima akuhambeki so kusiza isikhathi sezulu so.
Abatshali benqola labo bayakhala ngozamathukela. Umnumzana Nkosi Khona Ncube usebenzisa inqola ethwala inkuni.
Yaphazime zethu ukuthi ichaphe abantu zibota zethu.
Umnumzana Ethi Moyo emadwaleni uthi zakhamizi ziphakame zonke zizenzele.
Ngibakhuthaza bonke nabasemakhaya khona lapha ungasebenzi kodwa ukuba khona kwakho uma kuthiwa kuyasetshenzwa nawe ube khona nabasebenza eGoli. Angathi abazali bangabatshela phela ukuthi sikhuthaleni uma sikhipha lezi mali esizikhiphayo ukuthi siphathisane ukuthi sikwazi ukuthi size sifinyelele ekugcineni ngoba isifiso sethu uma sibambisene umthwalo uba lula masibanene.
Uhlelo lolu lwaqaliswa ngumnumzana Sidabule Somguni isizalwane semalindi esihlala eSouth Africa.
Isaqoqana sizama mpela singumphakathi wabethu kodwa manje izandla zimfitshane sincedisana nabasekhaya. Isiqoqaqoqa ama-R200 yabakhona yabanye abasebenzi bakhona kodwa sathi baphostele noma yini okunako.
Usobhuku emalindi umnumzana Willie Dube usebenza kuhle lezakhamizi enhlelweni zentuthuko.
Imigwaqo mibi kakhulu. Sizama ukuthi nje kungaba nabantu abangasincedisa lapho ukuthi ama-bridge ethu ebe ngcono ngoba ngesikhathi sezulu asihambi. Awuhulumende ngasinceda sibili ibridge leli njengoba soke yabuya isikhathi sezulu ukuthi ibridge lingabe engasizamela wonke imindlela zokuthi ibridge libe khona. Hayi ngoba siyathwala nzima umuntu eselunywe yinyoka kwakho ukuthi uyahamba njani esibhedlela.
Umphathintambo kahulumende obona ngezamandla kagesi njalo engummeli wedale lephalamende yakulesi sigaba seMatopo South umnumzana Edgar Moyo uthi kuqakathekile ukuthi izakhamizi zithuthukise indawo yazo.
I-development asokumelela kuphela okuzavela kuhulumende kodwa kuyikusukuma abantu bezenzele okunye bese bexhaswa nguhulumende kumele baxhaswe izinhlanganiso ezijeneyo kumbe baxhaswe ngabafowabo abakudiaspora. So ngisithanda ukuthi sikhuthaze abantu bakithi abaphandle kwelizwe ukuthi ilizwe ngelethu asizameni ukuthi sihlanganise esingakuthola ukwenzela ukuthi siphakamise la indawo.
Bathi vuka uzenzele abemalindi esabelane semathenini South. Himele Studio 7 ngapha ngase-KZ igama lokwenza Jesus Band.
Siyasikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamaphitshane. Umongameli Joe Biden lomsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris izolo kusihlwa bamukele izizalwane zeMelika ezigoqela intatheli izindaba yeVoice of America ezazivalelwa entilongweni ngeleRussia. Kusenjalo, ele Melika lalo likhulule abantu abambalwa abakweleRussia lakwamanye amazwe akade bevalelwe elizweni leli. Unkosikazi Kamala Harris uzekethiwe njalo ukuthi abe ngumuza ngena kukhetho lukamongameli oluzayo emele ibandla lamademocrats ukuthi njalo umnumzana Donald Trump wayengumongameli uzamela ibandla lama-Republicans. Iqhubekela phambili impi ephakathi kwele-Israel le-Hamas ngesikhathi le-Israel libulala ngamandla abantu eGaza lenkokheli ye-Hamas. Sike sizwe imibono kahulumende weMelika.
Umthetho we-African Growth and Opportunity Act kumbe AGOA uqakathekile kakhulu kubudlelwano bezomnotho phakathi kwelemelika lezwekazi le-Africa, kutsho umphathintambo obona ngobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken kumbiko asanda kuwethula. Ngokuvumela impahla evela emazweni ase-Africa ukuthi ingene kwelemelika kungela mithelo, umthetho we-AGOA uvumela abasungula amabhizimusi ukuthi bathuthukise amabhizimusi musi abo ngokwengeza impahla abayithengisayo. Lokhu kubumba inkulungwane lenkulungwane zemisebenzi emazweni ethu kusukela ePortland, Oregon kusiya ePort Louis eMauritius. Sokuphathise amankampani ukuthi athengise impahla echiyeneyo njalo abathengi bathole intengo eziphansi lempahla ezichiyeneyo. Elemelika lidinga ukubumba amathuba azaphathisa amabhizimusi emazweni ethu onke, amathuba azasekela izisebenzi njalo evikela imvelo yethu, kutsho umnumzana Blinken. Abasebenza bezimele baqakathekile kakhulu ekufezeni lokho. Yikho emhlanganweni we-African Leaders Summit sazinikela ekuthuthukiseni ukusebenza ndawonye labazimeleyo phansi kwe-AGOA lezinye inhlelo. Kusukisela ngaleso sikhathi bezisebenzela ndawonye lenhlangothi zonke zikahulumende welemelika ukuphathisa ukubunjwa kwezivumelwano phakathi kwamabhizimusi ele-Afrika lemelika. Izivumelwano lezi zonke ngezemali edlula amabhiliyoni alitshumi lasithupha, $16 billion, kutsho umnumzana Blinken. Enye indlela emqokayo ukuthuthukisa umnotho kanye lokusungula amabhizimusi emazweni omhlaba agoqela kuzwekazi le-Afrika yikwakha izakhiwo. Kuminyaka emibili edluleyo lemelika lifake eceleni izigidi ezedlula amatshumi ayisitshiyangalombili amadola elemelika, $82 million, ekuthuthukisa ukuxhumana ngobulembo be-intanethi e-Afrika, kutsho umnumzana Blinken. Sesisebenzise amabhiliyoni amathathu amadola elemelika, $3 billion, ukuqhelisa i-Libido Corridor exhumanisa i-Angola, Zambia le-Democratic Republic of Congo kusetshenziswa indawo ezifikela izikepe, amabholoho kanye lenjanji lemigwaqo. Ubulembu be-intanethi, amandla kagesi lokulima, konke lokhu ngenhloso yokuletha intuthuko yezenotho. Elemelika le-AGOA zilokhu zizinikele ekupheni abantu bonke amathuba.
Le imibono kahulumende weMelika. Soke isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be-Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Sibingelele lapho ku-Studio 7 lathi siphandle sikwamanye amazwe kuma-diaspora. Obingelelayo ngumodikhaya Ndlovu lapha neChelanyemba. Le nto esixakayo lapha singabantu bakumthokazi ukuthi kanti vele bona ababusi bethu yibo sebehambisa udaba lokubulawa kwabantu bakithi phambili. Abantu bona kuyofu ze bezikhulumele, vele kubhadalwane, imiphefumulo yabantu yakuyabhadala. Thina sicela ukuthi wena Studio 7 njengoba ungumsakazi omkhulu emhlabeni usihambisele amazwi ethu kubabusa ukuthi lathi ingqondo zethu zifinyelele ukuthi sibone ukuthi singathuthukisa indawo zakithi njani.
Ngingathi tshona njani ma Studio 7 lo mthokazi wonke nje abasemazweni abasemakhaya. Ngiyathanda nje ukuthi ngibe lembono ngibe ngani ya-reporter ukuthi siphala senkosi lesi izinduna zethu si-under izinduna zethu. Izinduna zethu lezi zisalambile ziphiwa amabele, siyabona amabele ethengiswa ngabangane babo. Bona isibo abathengisayo, abangane babo yibo bayathengisayo amabele. Zisalambile izinduna ezincane, bancane abantwana labo kuthiwa zinduna lezi. Basesebancane sibefunda i-corruption. Into yinduna kufanele ube umuntu omdala ongasela ndaba lezinto lezi zomhlaba. angazi ube bashota imali zishota imali induna lezi khanye imali ziyayithanda zithanda ngijayive ngena ema-night club induna engena e-night club ha kunzima
Studio 7 siyabingelela siyabonga siyadana kakhulu njalo sisethuka ukubona uhulumeni ezanu-p f isikhohliwe ukuthi labo bengena embusweni bonabo omnangagwa bangena nge-demonstration bekhohlisa abantu ukuthi bedemonstrate bekhiphe umgalo ukuthi kungabonakala ukuthi babe mshaya ikhulu mgalo kodwa namhlanje sebejike ukuthi abasafuni lutho ngomntu othiwa uyatoyitoya nje esithi kawufuni umbuso wabo lokhu befuna ukukhombisa enye nje into yabo engayithandi nguhulumeni kamnangagwa umnangagwa usekukhombise yena ukuthi ungintando wayephikisa okwedlula umgabe ngoba umgabe okunye okwe-demonstration layo wayengakuvumi kodwa wayengcono kunomnangagwa umnangagwa uyabopha abantu kabaphume emajele befela khona lokho ukuthi yini bengaboni ngasolinye layo abantu bezimbabwe bahlupheka amazwe wonke abafuni umhlaba wonke
labo ngabanye babalaleli be-studio 7 besipha imibono yabo Wezemidlalo badonsa nzima abadlali abamele eZimbabwe emidlalweni ye-Olympic Games ekhutshelwa kule France kulezi nsuku. Intethethi zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usedolela lolu daba ngokugcweleyo.
Ophatheka kwemidlalo ye-Olympics iyaqhutshelwa kule Brazil ngo-2016 neyingxenye yeqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wenguqu nobuhle majika uthi vele akusiye wonke umuntu ophatheka kwimidlalo ophenduka ephethe imendulo kodwa uqakathekileyo yokukhula emidlalweni
It's not easy ukuba kuma-Olympics You should work hard noma kuthiwa kunzima okungana noma kuthiwa kulamali wona obakwazi ukuthi ufuna ukufika nga in terms of i-sport sakho osenzayo
eZimbabwe limelwe ngabadlali abancintisa kumdlalo wokubhukutsha uDanielson Ciprianos kanye loPage Van der Westhuizen ukuthi njalo Steve Cox yena ubencintisa kumdlalo wokugwedla bobathathu labo baphelelwe ngumphako bengenelisanga ukufinyelela imendulo njalo ilizwe selilinde ukuba libone ukuba abancintisa kumdlalo wokugijima baza kuqhuba njani ukucubungula ezemidlalo uKelvin Ncube uthi kuza kuba nzima ukuthola imendulo emdlalweni wokugijima
i-athletics inzima mase sifuna ukukhuluma iqiniso because kulamazwe adominator e-States, Jamaica vele yamaza dominate so ngendlela lami ngikubona ngayo I think uCharamba maybe singaperform engafika ku semi final I think uyabiyenze kuhle noma engatholani medal because athletics sport ezinzima
abameleli zimbabwe emdlalweni wokugijima ngumakanaka yishe charamba lothapiwa makarawu abancintisa ku-200 meters urutendo nyahora lo-isaac mpofu abancintisa kumarathon olandela ezemidlalo uwinfrey gumede uthi ukhangelele ukuba umpofu engenza izimanga
sikhangelele laba abarepresentile izidi lezimbabwe kulo isaac mpofu ugijima imarathon I think wayenze kuhle lapho ezimbabwe ucompes marathon so lakhona ngale mhlawumbe uma-olympic science county represented izwe
intatheli zindaba yezemidlalo ubuhle benkosi ncube laye uthi umpofu nguye akhangelele kuye
kuthimu yethu yezimbabwe i-athletics kakhulu sinompofu laphana and as a fan of i-athletics ngikhangelele ukuthi laye ayenze kuhle emdlalweni wakho wokugijima
eyinye njalo intatheli zindaba yezemidlalo upraise yahlakama uthi imidlalo ye-olympics uyilandela kakhulu ngoba imnikeza ithuba lokuzwisisa eminye imidlalo
kakhulu ukuya ama-Olympics ngikhangelela ama-sports onalawo esithi ngama-minorities abalisetho tennis o-basketball o-swimming o-hockey o-volleyball sisikhathi sokuthi lami funda ama-sports onalawo so ngiyabe ngijabula ngangibona ama-sports onalawo ama-Olympics and
ngomvulo mhla zinhlanu kunyanga kancwabakazi ucharamba lomakarawu bazaphatheka kumncintiswano we-200 meters ukuthi mhla zilitshumi umpofu uzancintisa kumarathon ikanti unyahora yena uzagijima mhla zilitshumi lanye ngiyimele i-studio 7 ngobulawayo ngingujoseph njanji
abadala bathi ithukelwa ebandla nanti ithuba mahlabezulu kuhlelo live talk maviki wonke ngomvulo kusiya ngolwesihlanu sihlaziya kwenzakala elizweni lasemhlabeni jikelele ingxoxo ezijulileyo lengcwethu zezombusazwe ezomnotho ezokulima ezabesifazana abasakhulayo lokunye ngolwesibili silani ke nje
lilami uThabo Kancube ontanga let us connect and network
Kuhlelo The Connection.
Ngolwesithathu ke
kuhlelo Diaspora Forum, lapho esikhangela khona ukuphila kwezizalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe. Lilami uNtungameli Nkomo, ngizophisana noJonga Kandemiri.
Ngolwesine khona kwenzakalani?
Sicela kweziphathelane lentuthuko kuhlelo Asiyihluzeni Bomama. Lilami uzithandekile Mhlanga, sizophisana lomunye wami uMavela Simhlanga Nyahuye.
Sihlanganeni kulebjongo 8 o'clock kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ku-Studio 7 Voice of America. Sisakaza kuradio, kufacebook nakuwebpage yethu ethi www.voandebele.com.
Le yi-Studio 7 nesakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America e-Washington. Kuhlelo Woza Friday liviki sihamba lomculi kaMsikhandi uNoel Nyoni ozibiza njalo ngegama lokuthi igeza likamanyoni. Lapha uphethe isingli yakhe elesihloko esithi Salibonani. Nangwexoxalo Ntungameli Nkomo we-Studio 7.
Salibonani, hayi ngumtshana lapha endaweni esetshulotshulu kuvikodango kuhlala ngihlala ekhezi maphisi esigabeni sasemaheshi. Ya umculo ngipela ngile sikhathi eside ngidonsa mpela, but isikhathi ukuthi ngirekhodele angaze ngisithole, kodwa ngiqala ukurekhoda umnyaka lo ophelileyo. Nakhona ngikhiphe i-single track, but this year ngiyathembisa December zabe ngikhiphe i-EP ngaxa uyifaka uma-online.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ya ngokucula ngicula ngikhona lapha kona seJohannesburg, ngihlala ngihlala eDeepsloot. Inamba yami 083-9797-542. Inamba endlulakala kiyawhatsapp njalo futhi inamba yakhona lapho endlulakala khona.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Hayi, abalandeli basedayi selifikile mpela igeza likamanyoni lifikile. Ufana khona apha edabuka endaweni esimaphiso esigabeni sasemayeshi.
Uyakuzalwa futhi ngiyikudezela mina besha kwasaba nasemalango lwayedisitiwe basekhoya besha abantu abazala umhlaba. Ngizalwa ngumarsela besha yabusuleko basekho betho ngomkhulu. Ngisho ubarsela wazalwa ngobhude bengkhulu wazalwa mina besha abantu abazala umhlaba. Ngishaye bazala ezimbili ngabantu esagila kusembile ngafika njalo lo. Ngumxokozeliso amadoda amadala kambi wamambo ayikuleza kuthi ukuthi ukwenzela njani. Ngokufana shaye into ngobhasi bentaza zibona ngabathi kudeba mncathi ukwenzela njalo ngibadlanga besha bentaza kwethu. Tata ngasonto ngohamba nawe tishana justa yesizo sokunjalo ke aso Shega bonje mantombazana sengifiki ubizwa yimini lomkele mani mangumkele umfulo kelezo uthi andehla nasezansi zonke into mebhuda bona ayithola iyibuthi sizozothe ngithi kunjalo mfana kanyona sishaya ingoma mfana kithi khona nomuntu niyoyifakazi.
Hayi siyakuzwa mvuka unyoni wazi wasikhumbuza umuyi phela ubheka umuzi luthuli ushaya imfanekayo siswakile isikhonkwane lami kulabu joku lingakhohlela umhla sixoxa ngokubotshwa kwabantu eZimbabwe kulungiselela umhlangano we-Static Summit. Hayi ke olamhlanje nje sima lapha kuhlelo lwethu lilalele phela i-live talk lingalali kona manje lo ngumthembu sithembayo u-Kips Dube lilale.